sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuZivandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje lapha enkulumane tofu abantu abathwali. The reason being ifiwele ikweziwe and abantu abajabule ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu akakhangeli izifiso zabantu. Now ngokuzamukekela ukuthela abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi ngqe uhulumende akasizwe izikhalazo zethu.
Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe kulezi phithiphithi uzulu etshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo. EHarare kube ngokufanayo iningi lilandele inkuthazo yenhlanganiso yeZCTU yokungayi emsebenzini okwensuku ezintathu okuqale namhlanje ngomvulo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ye-Citizens Cabinet isole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulezi phithiphithi zokutshengisela kwabantu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe uzulu etshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye leholo eliphansi elitholwa izisebenzi. Iningi alenelisanga kuya emsebenzini ngoba kungela mota ezithwala abantu zibasa edolobheni, njalo besesaba ukutholakala kusimo senqabangxoza ebekule idolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kalizange liye emsebenzini lamhla ngoba kungela mota ezibathwalayo zibasa edolobheni. Isizathu kuyikuthi intengo yamafutha ezimota ikhweziwe osekubangele ukuthi intengo yokugada umtshova iqanse isuka kudola elilodwa isiya kumadola amathathu. Umtshayeli womtshova umnumzana Admire Mpofu uthi lamhla abathwali abantu ngoba intengo yamafutha ezimota ikhuphukile okwethusayo.
Namhla lapha enkulumane tofu abantu abathwali. The reason being ifiwele ikweziwe and abantu abajabule ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu akakhangeli izifiso zabantu. Now ngokuzamukekela ukuthela abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi ngqe uhulumende akasizwe izikhalazo zethu.
Umnumzana Nkosikhona Mlawuzi osebenza njengomncedisi kamtshayeli kaTshova ababizwa ngokuthi ngowindi uthi iholo labo lincane kakhulu. Uthi loba bekhwezile intengo yokugada abantu abasagadi ngoba bethi labo iholo akhuphukanga lokho ekufana njengakudala.
Iphi ayikho thina mawindi ayikho iphi ncane sikhwezile ezivalweni lapha abadala bagadi ngoba lawo ngale basebenza khona futhi uhulumende abakhwezele. Amafizi akhwelile yonke into ikhwelile kazama ukusehlisela uhulumende. Ebe le mali yethu elizwe lethu eyothatha imali zabanye abantu.
Isakhamuzi senkulumane umnumzana Kindman Ndlovu uthi lamhla kenelisanga ukuya emsebenzini ngoba isimo singavumi. Uthi imali yokugada yamakhombi iqansile ngoba amafutha ezimota lawo ekhwezwe intengo kodwa iholo labo aliguqukanga.
Namhla senelisanga ukuya emsebenzini ngoba hey yayilahla lapho amakhombi sekhwelile, the fuel yangkhona sikhwelile, ngapha umhola utshintshanga emsebenzini. So lapha sewuceda uhulumende la engani yabona ehlise izinto lapho abantu izinto zihambe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele ongumzali okhathazekileyo ngoba ethi umntanakhe okubanga lokuqala ubuye yedwa evele esikolo ngoba ababalisi sebetheka baphindele emakhaya. Uthi bekuyingozi ukuthi abantwana bebuye bodwa ngoba phandle kutshiswa amavili emgwaqweni.
Mina ikhathazekile kakhulu njengomzali ngoba umntana nami oku-grade 1 khonapha enkulumane ubuye yedwa evela esikolo. Phose yonke imigwaqo bekutshiswa amathaya. Ngabe kuyingozi enganani ukuthi abantwana abancane kangaka babuye bodwa phandle kunje so kusasa vele kaya esikolo. Kodwa ngebuhlungu ngoba sengibhadela amafizi kanti yena uhulumende ungaphi engezwe isikhalazo zethu bayithi.
Abantu abaningi abakade benelise ukuthola izimota zokungena edolobheni bacine bephindela emakhaya sebehamba ngenyawo ngoba kungena mota ezithwala abantu. Imota ebezibonakala zithwala abantu bezihlaselwa. Unkosikazi Sisa Ndlovu, omunye wabaqume ngenyawo, uyalandisa.
Endleleni kunzima lapha phandla kuhambeki from town yabuhamba uviwe ubaleka nje. Abantu sebequmele egangeni lapho ukuthi babuye ezindlini ngoba abantu edrobheni bavalile izindlela zonke abafuna imoto ehamba emgwaqweni. Ngoba babebuza ukuthi wena uholi usa uya ngaphi. Thina sifuna ukulungisa izinto. Ngakho kuvele indlela yangikhona ukuhanjwa ngayo inzima kakhulu. Wonke umuntu ungena iganga bahlangana abantu babambisana indlela ukuze bafike ezindlini. Wonke umuntu ukhathele sibili akula ukuthi kuthiwa kule moto ehamba emgwaqweni. Akulali ukuthi ukuthule ukuthi ezwi ngaphandle kwabantu abanyakaza egangeni begqumela beqonta ezindlini zabo.
Isimo lokhu esisibi ikakhulu emalokitshini lapho izitolo ezimbalwa ezihlaselwe ngabantu bethutha impahla lokudla okuthi abanini izitolo bebekhala ngokulahlekelwa okukhulu kuziphithiphithi zalamhlanje. Kuleminye imbiko ephumayo ethi kulabadujulwe ngabezomvikela ngaleli langa lakuqala lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umanyana wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo edolobheni leHarare kube ngesifanayo kwaba lengqobangqoza zokulwisana lamapholisa abefuna ukuvimba udlame oluqhamuke edolobheni leli. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Kuqhamuke iziphithiphithi zokulwisana phakathi kwamapholisa labakade betshengisela endaweni ezitshiyeneyo ezedolobho leHarare lapho abantu akade bevala imigwaqo bevimba ukuhamba kwezimota eziqonda edolobheni. Endaweni ezinjengasemzini we-Epworth, eMavuku laseSitungwiza kube lokutshiswa kwempahla kulokhu kutshengisela kokusola ukukhathazeka kwabantu ngesimo esiselizweni kodwa okusike kwadala umonakalo amapholisa esehlasela labo abanye babo sebebhidliza impahla. Amapholisa agcine esebenzisa intuthu ephandlayo ebizwa ngokuthi tear gas emizameni yokuvimba umonakalo walingxabangxoza. Indizamtshina zebutho bezibonakala zibhodabhoda emoyeni zibuka isimo. Emzini weMavuku kubikwa kugcine sekusiba lomanakala omkhulu wokubhidlizwa kwezitolo, abanye sebegqekeza bezithathela impahla ezithengiswayo lokudla. Ukuthi kunjalo edolobheni loba kuqale kuthule kulabantu abalutshwana nje abaqunge isibindi besiya emsebenzini kugcine sekuqhamuka ukulwisana kwamapholisa labanye abakade betshengisela. Lokhu kubangele ukuthi ababhizimisi amaningi bevale iminyango yabo ekuseni izisebenzi zaqonda emakhaya. Kuthe kufika izikhathi zemini edolobheni bekungasela muntu. Umnumzana Garika Intini isakamuzi semzini weMbare eHarare uthi wamukele ngenjabulo enyathelo elithethwe nguZulu ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe phezu kwesimo esiselizweni.
Abantu sebeqathele okokwenzakala lokho, it was a long time coming. Kuyafuneka ukuthi imessage yona ifike kubadala bangikhona bazibonele ukuthi hayi ilizwe alimanga kuhle, izinto azimanga kuhle elizwe lethu leZimbabwe.
Lokho kubuya ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko oqakathekileyo ngomgqibelo esazisa ilizwe ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota awepetulu aqonge esuka kudola lamasenti angamashumi amane dola 40 esiya kumadola edlula kancane amathathu $3.11 ngemva kokuba lawa mafutha abengasatholakali elizweni. Lokhu kubuye kwabangela ukukhuphuka kwentengo yokugada izimota ezithwala uZulu emadolobheni lapho emizini enjengeRuwa, Mavuku leSitungwiza sokubiza amadola amahlanu $5 ukuya edolobheni. Emizini eseduzane lasedolobheni enjengeWarren Park leWaterfalls seziviza amadola amathathu $3. Umnumzana Emmanuel Marinkosi Sakamuzi seSitungwiza uthe loba isihlakala salamuhla siphambanise ukuba umsebenzi wakhe edolobheni wamukele ngenjabulo lokhu kutshengisela.
Mina kathi singene etown lapha kodwa akusebenzeki umsebenzi wakhona ngoba abantu etown akula yonke into ivaliwe nje etown. Yikho esiphila khona. Even though imali yakhona zingayithola futhi imali yakhona ayithengi. So asazi ukuthi siyaphila njani eZimbabwe lapha. But hey, sibili into sezomile sibili. Ngoba akaresi akusebenzeki. Wonke umuntu umile akuse umjova ikadeki. Kathesi $5 ukusuka endlini ungena etawuni. Into zakhona vele azisamanga kahle vele eZimbabwe.
Izolo abohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF olwe Youth League babe lomhlangano lentatheleni indaba lapho abaveze usekelo lwabo kunyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokukhweza intengo yamafutha ezimota besithi lokhu kuza kwenza lawo mafutha aqalise ukutholakala elizweni. Kodwa lokhu kudanise uZulu yena othi lo mcabango uveze ukuthi uhulumende akazimiselanga ukuvikela uZulu kulabo akade bethengisa lawo mafutha emsikeni wesitha ngamadola angamashumi amabili $20 kumalithi alitshumi 5 liters yepetulu. Umnomzana Andile Mafu uthe lokho akusoze kuqede udubo lokusilela lwamafutha ezimota elizweni kodwa kwengezela intengo yempahla yonke elizweni phezu kwalokhu uZulu akwenelisayo.
Hayi vele into le nje uMnangagwa le vele awusewuphumi lo ngoba nxa esitsho ukuthi ukukhweza amafutha kuzenza ukuthi amafutha etholakale elizweni vele kakhohlwe ngoba vele ilizwe leli isimo esiyilo. Kuzahlala vele abantu besilwa kusiba lodlakela njalo nje okwenzakale namuhla lokhu. Kungangcono edinge ezinye indlela nje ezikhaliphileyo ayikho lokho asekwenzele khona ngoba vele amafutha nxa ngekho elizweni kutsho ukuthi vele ilizwe liyama. Yikho ubona lapho okulamazwe la lamafutha khona kutshona kuliwa vele ngoba amafutha aqakathekile. Kutsho ukuthi yonke into nje elizweni sizakhwela nxa ukuthi amafutha la asekhwelile intengo yawo. So kutsho ukuthi vele ukuphila kwethu kuzahlupha. Kathesi ukuthi emsebenzini ufuna $5 ukuhamba kuphela ukuphenduka another $5-$10.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngamalungelo entathelizindaba eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe ibike ukuba kule ntathelizindaba ezintathu ezibhaxabulwe kakubi yilabo akade betshengisela kobulawayo laseHarare. Imizamo yokuthi sikhulumisane namapholisa sizwe obekusenzakala endaweni ezijeniyeyo zelizwe ayiphumeleli ngoba bebengadobhi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokhu sikudaba olufanayo, iKhomishini yeNational Peace and Reconciliation Commission isixwayise abatshengiselayo kanye lamapholisa ukuthi belondoloze ukuthula, njalo ithi iphakathi kokuxoxisana labaphatheke kulolu daba ukuthi bakhulumisane kuhle. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eCitizens Cabinet isisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulokutshengisela elizweni. Umongameli Mnangagwa ufikile eRussia namhlanje lokhangelele ukwethekela amazwe agoqela eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan kanye leSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos. Isiphathamandla seCitizens Cabinet umnumzana Brix Bomba utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele abantu bekhulume ngazwi linye ukukhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zabo. Sixoxe lomfundisi Hussein Sibanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance ngalolu daba.
Ngiyakholwa into ebiqakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla. Kutsho ukuthi kulokuthukuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Aba bantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo, bebulala izitolo, betshisa izinto. Indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya, behlale ngkhaya bezithulele, indaba yabo isakhulunywa. Kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni betshisa izimota, bese zibetshaya abanye abantu, mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kathi vele udaba abantu abaluletha yiluphi. Ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu, njalo bekufuna ukuthi ingaphanjaniswa ngolunye uluntu.
Abanye njalo bagcona umongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele.
Bembona ngani bekuqakathekile ukuthi uhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu, alalele ukuthi abantu bathini, angazi isizathu esimenza ukuthi aflathele ngalesi sikhathi, kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba. Ngikholwa kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kule ndlela angaphangisa aphenduke, ukwenzela ukuthi yena njengomkhokheli ophezu kwabo bonke abantu laba abakhuphelayo kube nguye obakhona, izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndaba.
Abezenkonzo lokhu lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula, le nhlanganiso ezizimeleyo lohulumente?
Ye, thina lokhu lo ngumsebenzi esawuqalisayo kudala, njalo lokhu siqhubeka ngawo. Siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana labantu abehlukeneyo, ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha wonke umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana. Asoze sidinwe ngoba ilubizo lwethu sikhulumisana lo muntu wonke, ukuze sisisise ukuthi udaba labo luvelela ngaphi luya ngaphi, njalo lokuthi kube le ndlela engxenye singabhukokela khona ukuthi abantu bazwisisane kule ngobe yaphambili.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla somanyano weChristian Alliance, sixoxela ekwaBulawayo. Live Talk namuhla sikhangela ingxabangxoza ekhona elizweni abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini kuhlelo olwe shutdown. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zibika ukuthi kulamabhomba ambalwa abethelwe ngemota adubuke abulala abantu abane, kwalimala kakubi abangamachumi amane enkambeni yabezomvikela esigodleni salelo lizwe iKapa. Umongameli Donald Trump wele Melika lokhu eqhubeka isemba phansi ngesithi kanyikinyeki ekufuneni imali yokwakha umduli emngceleni welizwe lakhe lele Mexico, andubana avumele ukuvulwa kwengatsha zikahulumende ezivaliweyo. Lokho kuvalwa kukahulumende sokudalela izisebenzi phose eziyi-800,000 babanjwe ngamandla kungayi emsebenzini ngoba amalunga edalele ephalamende ama-Democrats esala kunika umongameli Trump leyo mali efika amabhiliyoni amahlanu. Idolobho lakoBulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokutshiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwintatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakoBulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokutshiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Abanye abantu balimele kakubi bathalelwa emakilinika lezibhedlela koBulawayo ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela. Obona ngezempilakahle kaZulu esibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza isimo esisesibhedlela.
Namhla abantu abade besilwa ama-stairway, akuzange kwafika abantu abaningi ngapha esibhedlela abalimeleyo. Siyamukele umuntu oyedwa nje, umuntu wayeka simfakile esibhedlela ukuthi akhangelwe kuhle ukuthi impilo yakhe ingabi phakathi kwengozi. Abantu silethemba amahlabezulu bazakhonona bekhonona ngokuthula bengaze balwa balimazane, ukulimazana phakathi komuzi wakithi. Bantu kubi, bantu bakithi, nxa likhonona lingakhonani liselibulalana, hhayi khononani lithule lisenze izinto zenu njalo kungamalungelo enu lawo, kodwa ukuthi selibulalana lilimazana hhayi kubi lokho.
Unkosikazi Jessica Ndlovu, ohlala elokitshini leChabalala kobulawayo, uveza isimanga esenzakale ekilinika yeChabalala lapho amapholisa athele intuthu ehitshayo yaze yavalwa ikilinika.
Enhlane lakho eChabalala klinika kunzima sibili. Kungizisa usizi ngoba lami ngihambe ngiyisigulane sithi ngiyathola usizo. Mangifika ngale, abantu ade besiyaprotesta bafika bangena phakathi bathela ithiye gasi. Kwagcina sekunzima kakhulu. Into ezisubuhlungu ukuthi bazange bacabangela abanye izigulane ade ziphakathi zicine zingasayelethwanga. Kugcine sekunzima sibili. Kungizisa usizi. Ikliniki ize yavala thina abanye singayelethwanga.
Evumelana lonkosikazi Ndlovu, unkosikazi Agnes Kayanda uthi wehlulekile ukwelatshwa ngoba ikilinika ivaliwe ngeziphithiphithi zomsindo obusedolobheni.
Ngivuke namhla ngahamba ngaye ekliniki yeChabalala. Sibanengi but sigcine sixotshwa singaselatshwanga ngoba nabe sokulomvukelo obuhlungu kakhulu. Laphana egarajini leChabalala into engingayibona imota yezani ichisiwe. Abantu bolabade besenza umsindo. Ngale umgwaqo ovelele edorobheni unzima kakhulu. Jikijelwana ngamatshe, izimoto zitshaywa ngamatshe. Lathi sikhule sabuya saphenduka, but sesingaselaqiniso lawo.
Umnumzana Ncedisi Mavuso Chabalala weJohana Mafuyane elokitshini lemaphisa eKezi uchaza ukuba kubi kwezempilakahle emaphisa kanye lokudubeka kwabantu ngenxa yokuvalwa kwelizwe nguZulu.
Isimo esikhona esibhedlela sasemaphisa simanga kuhle ngoba odokotela abakho abasebenzi, so kuba nzima kibo ukuthi impilo zabo zisengozini ngoba amaphilisi lawo kumele bawathenge setholakala ngama rands lama US dollar. So kuba nzima ngoba leli lizwe alilawo leyo currency. So kuba nzima ukuthi baphile. So siyacela ukuthi uhulumende angenele kusasemasinya odokotela babuyele emsebenzini ngokuphangisa ngoba isimo sabantu sisengozini kakhulu. Ngiyabonga.
Ukuvalwa kwelizwe kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo, isibhamu sikhala njalo nje elokitshini lenkulumane eChabalala lesizinda osekulemibiko yokulimala, ukubotshwa lokufa kwabantu, loba nje uhulumende engakatsho ukuba isimo siminjani uma kulandelwa umthetho. Abamele bathenge imithi lamaphilisi kumavinkili azimeleyo amafamasi edolobheni lakobulawayo kubenzima kibo ngoba wonke vele avaliwe, okulakho ukudala ubunzima kuzigulane ngoba izibhedlela zikahulumende azilamithi, iningi liphephela kumavinkili lawo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba namhla uphawule umnyaka wezomthetho eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amukele izinqumo zomthethwandaba. UMalaba uthi kuyathokozisa ukubona ukuthi ingatsha zikahulumende eziningi ziphakathi kokulwisana lokungethembeki esithi lokhu kuyancomeka. Wethule inani labomantshi labehluli elitshengisa ukuthi abesifazana yibo abaningi kulabesilisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandwe Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko mina mbona yazani ungabe ungekho kakhulu, kodwa sivame thina ukukhola ukuthi abomama balokuba lesineke njalo esikhathini esiningi balokwenza izinto ngendlela eqondileyo kulabo baba ngoba siyabona thina ukuthi abobaba esikhathini esiningi batholakala beseceleni kwemithetho kwesinye isikhathi besekela ezepolitiki ngokuningi ukwedlula ukusekela amalungelo abantu. Yiko-ke nxa umama bekhona laphana utshengisele ukuthi mhlawumbe sokungaba lokuwahlulelwa okulesihlelo lokuwahlulelwa okuloku okulefene njalo kwenza thina ukuthi sinanzelele ukuthi umnyaka omutsha lo ungawusungula wezamadali ilizwe lokhu lisiba lengqubela phambili kwezokudinga ukuthi imithetho ibe ilokhu iqondile.
Kodwa kube le mibuzo yokubana siyabona ye nampo mama bakhanya banengi kodwa phezulu ngale okuyikho okulabakhokheli babehluli labo manje kukhanya kugcwele obaba kungakuhamba njani khona
akwesinye isikhathi kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe obaba yibaba lezicoco okwedlula bomama kungabe kukhomba ukuthi amathuba alokhu esekubobaba okwedlula bomama ngokunjalo ngokunjalo.
Lo ngumnumzana Richard Mahomfa incwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni leyo Chris Kande we Studio 7 eseHarare. Lo kamampintsha esithi angisona liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7 eWashington DC. Singaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakobulawayo litshone livaliwe kuleziphithiphithi abantu betshengisela bekhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Kube ngesifanayo eHarare njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela i-Citizens Cabinet kanye le-National Peace and Reconciliation bathi abantu belondoloze ukuthula. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.